izinga lokusweleka kokudla emakhaya solusebangeni olunzima kakhulu kakhulukazi sikhangele ukuthi abantu bazeleka bazange baba lesivuno esihle nyakenye lokuthi lonyaka izulu kalikho abantu baphakathi kwenkalakatha yendlala esabekayo abantu bathwele nzima abala lapha abangathola khona ukudla sikhangele njalo futhi lokuthi umumo wezomnotho mubi kakhulu abantu imali yokuthi bathenge ukudla emavinkilini kabalayo lokhu kusabalale kakhulu emakhaya lapho kugcwele khona abantu abampofu abangasebenziyo abangelandlela yokuthi bangathola njani imali ukuze benelise ukuthi bathenge ukudla iyadingakala ukuthi uhulumende aqale ukungenela ngesiphangiphangi ngoba abantu baphakathi kobunzima abesabekayo isisombuluko ukuthi uhulumende aqalise ukuthi abone indlela zokuqeda lobu buzima abantu ababhekane labo.
Yiziphi indawo Ndlovu lapho elisebenzela khona ongathi hayi lapha indlala isitshaye kwazwela mpela abantu sebedinga ukuphathiswa ngokudla?
Sisebenza kakhulu eMathebelele North ngenhla yaseMandebeleni ikakhulu kuzigaba zeLupane, Cholocho, eNkayi. Lezi ndawo kunzima kakhulu phose kizo zonke iziqinti zangkhona kulobunzima kakhulu abantu kabatholanga vele ukudla kusukela nyakenye. So kungakho ke le yindla ngumnyaka wesibili ulandelana abantu bengelalutho isivuno silokho sincipha engakutsho ukuthi zonke lezi ndawo ezontathu engiziqambileyo iTsholotsho, Nkayi, Lupane isimo sibi kakhulu abantu bapha kathi wendlala esabekayo abantu abalakudla abantu badinga usizo kwezinhlanganiso ezizimeleyo la kuhulumende ukuthi batholiswe ukudla ayisizo zodwazwe nezontathu engakutsho ngilesiqiniseko ukuthi iMathebelele North yonke iphakathi wendlala esabekayo zonke iziqinti zakhona ama districts iyagalula edlaleni kulobunzima sibi lobukhulu kakhulu indawana zonke abantu yabasahlalisekanga ngenxa yendlala leyi.